inkokheli yezeCTU kunye namalunga enhlanganiso le babotshwe ngolwesine besethethwa umlandu ngokuba yingxenye yombuthano othiwa ubungekho emthethweni obusenziwa ngenjongo yokutshengisela. Abesilisa abahlanu abalethwe bevelela eRemand yibo abamiswe phambi komthethwandaba kamantshi iMagistrate Court ukuza kuzwa isinqumo sesicelo sokuba bavunyelwe ukuhlawula imali yesibambiso ibail. Kuthi ababili bakhona abesifazane abazanga emthethwandaba ngoba abohlangothi lwezokulondolozwa kwezibotshwa beveze ukuba kuswelakale imota yokubathwala isuka labo eChikurubi Maximum Prison lapho bebegcinwe khona. Esethula isinqumo sakhe emthethwandaba weMagistrate Court, umantshi uNyasha Vitorini utshele iDale ukuba kasikho isizathu sokubavalela abayisikhombisa laba. Kodwa umthutshisi umnumzana Sebastian Mthizirwa ubeke waphikisa ngolwesihlanu ukuba abayisikhombisa laba baphiwe ithuba lokuhlawula imali yebail. Uphe isizathu sokuba likhulu kakhulu icala abaletheswayo njalo belakho ukuphinda icala elifanayo nxa bengakhululwa. Umthizirwa ubesithi balakho ukubaleka kuleli bangalitholiswa lelo thuba lokuba bahlawule imali yesibambiso yebail. Umantshi uVitorini uphikise konke lokho obekusethulwa ngumthutshisi watshela uDale ukuba akula bufakazi obusekela ukuba balelwe ukuphiwa ithuba lokuhlawula imali yebail bengakadala icala. Umthutshisi uMthizirwa acabangela ukuba bazolidala. Elinye lamagqwetha asebenza nenhlanganiso yamagqwetha alwela ilungelo loluntu eZimbabwe Lawyers for Human Rights ZLHR, umnumzana Alec Mtshadehama ulandisa ngokwenzakale eDale lemthethwandaba weMagistrate lapho abamelayo abayisikhombisa betholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso yebail.
Yesterday we applied for bail which was being opposed by the state.
Sicele ukuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yebail izolo, kodwa uhulumende uyekuphikisa lokhu. Umantshi wanquma ukuthi kumele bayelala eRemand efuna uzokwethula isinqumo sakhe lamuhla. Kungakho lamuhla umantshi unqume ukuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso ibail ngamunye ehlawula $50 amadola. Omunye nomunye wabo kumele aqhubeke ehlala kuleyo kheli ayinikezwe emthethwandaba. Umantshi akazange athole okusikhuthisayo obekunikezwa nguhulumende obephikisa ukuvunyelwa kwalaba bantu ukubana bahlawule imali yebail. Kungakho lolu daba soluza kuziwa njalo mhlaka 30 Mfumfu 2018 kucourt number 6 lapho esifuna ukuphikisa udaba lokuba bafakwe ku-remand.
Where we intend to again challenge the placement of the accused on remand.
Amalunga lenkokheli yeZCTU kanye loZulu ababekade beze ukuzakuzwa lesi sinqumo bebethabe bemanzi te ngemva kokuba ababotshiwe laba benikezwe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso sebail. Enye yale nkokheli kungumnumzana Rabsek Muteyo we-Chemical Plastics Allied Workers Union. Kesizwe imbono yakhe.
Namuhla sijabulile, umfana lo wenze indaba leyi awutshayile sibili.
Abayisikhombisa laba babotshwe ngolwesine phandle kwesigodlo samahofisi abo eGolan House belungiselela ukuya emthethwandaba kudaba lwabo lokuphikisa isinqumo samapholisa sokubalela ukutshengisela bekhonola ngesimo somnotho elizweni kanye lezinye zezinqumo uhulumende asezithatha ngendlela yokuvuselela umnotho welizwe abezeCTU abathi zilimaza uZulu lezisebenzi. Yimele iSitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.